Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Indenzwa izano ensiza North. Ukudiliza imizi yabantu beyichisa betshaya ugogo izalukazi belimaza nabantwana ngase ifuno waziyabona ukuthi izwane siqalile ukuthorolayiza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho luzayo ngo-2018.
Sekuqhamuke udlakela olunakanelwa ukuba lubangelwayo kusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo.
Ngoba imali kayikho kathi santi yabona ukuthi isikhanseli ikhatha abantu abathe emsebenzini imali yokubabhadala kabani. Kati bi izikwere zamalokithi wonke zigcwele bangathi abazimiseleyo ukuthi babuye basebenzele izikwere uyabona isithi council le ndlela zonke ukukhula lonke lolu liyaphela emalokithini.
Izakhamizi ezihlala ezindlini zikamanisipala weManisipala weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyazicatsha ukuze zisebenzele. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udlakela unakanelwa ukuba lubangelwayo kusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo yilabo abasebekhankasela ukungena ezikhundleni. Inkokheli yebandla lezanu PFA Insiza North icalwa ekukhokheleni ukuchisa imizi, ukuchaya abantu kunye lokuthumba impahla zabantu abaphansi kukanduna Majaha Khumalo ngoba yena labanye bakhe bebikwa besekela ibandla le-MDC. Unompumelelo Moyo sipha loludaba esensiza.
Izakhamizi zeInsiza North zihlalele evalweni ngemva kokuchiselwa imizi, ukuchaywa lokuthathelwa impahla ngabezanu PF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ichisiwe, ezinye izindlu zadilika, kuthi lempahla zagecwa ngamahloka osekuchiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba sebekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa betshaya ugogo izalukazi belimaza nabantwana ngase ifuno waziyabona ukuthi izwane siqalile ukuthorolayiza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho luzayo ngo-2018 ngoba baza bengasela proof of resident sebebaleke imizi yabo bengasela ndawo eraito ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezapho into leka yime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku uErnest Nxumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi impahla zahlahlelwa ngamahloka. Unkosikazi Silela Nxumalo uthi abezanu PF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku nguNduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika uErnest. Esomsangumathe sathi basatshelwa kuhle induna ukuthi hayi lokwazenza khona ukuthi uSobhuku abaziwa emahofisini layi ekhona kazangaphilisi. So sekubuhlungu nxa uErnest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ewuthiwa uJahana endaweni kaJahana. Yikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukelelani uJahana kuyini asimkhulu we-MDC.
Umlisa kaWard 22 ensango umnu umnumzana Alexandra Mnyokeni uthe okwenzakale eInsiza North yonke lakonxumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapolisa aza kwenelisa ukuxazulula lolu daba. Abantu bakanduna uMajaha badla luklubhu eInsiza North imizi edlula amakhulu amane idiliziwe eminye yachiswa impahla bazithathela. Imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyachiswa kuthi abanini baxotshwa belengise izandla. Ngimele iStudio 7 ngiseInsiza North nginguNompumelelo Moyo.
Ezinye zezakhamizi ezihlala ezindlini zikamunicipala weHarare zikhala ngokuthi ngabe uyaziqatsha zisebenzele ukuhlawula izikweleti zekhansili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sicelo siphuma emhlanganweni wezakhamizi ezingamalunga enhlanganiso yeHarare Residents Trust leziphatha amandla zikamunicipala ezivele kuhlangothi lwezendlu kanye lokulonda izikwelete owenzelwe eZesa Training Center. Iningi yalezi zindlu kungezitholakala emizini emidala eyakhiwa ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse ezitholakala eHighfields, Mavuku, Tafara, Chijanje, Mbare, Mfakose leminye. Umgcinisihlalo weboard ye-HRT umnumzana Albert Mazula uthi lanxa kungumbono omuhle kumele uvelele kuzakhamizi ngokwazo.
Kulungile ngoba yena nguye ozinikelayo ukuthi mina ngilesikweleti kodwa imali kangila. Kodwa ngilama izandla zami ezokuthi ngingasebenzisa. So ngicela ukuthi ngisebenze ngibe sembhadala ngoba ungakhangela loma ezikolo kuyenzeka konoko ukuthi umzali wehluleke ukubhadala ischool fees. Abesethi hayi nxa kulo msebenzi okhona esikolweni ngicela ukuthi linike lo msebenzi ngisebenze kulokuthi ngibhadale ngizakuthi umholo wami ukusubhadala ischool fees. Ngibona licebo elihle kakhulu. Kodwa singakukhangeliyo ukuthi i-City Council ibisifosa umuntu ukuthi enze lokho. Kumele ibe yinto evela kuzakhamizi.
Unkosikazi esinajijele ngesinye sezakhamizi esesikhulile, esihlala emzini we-Old Tafara, ungenye yenkokheli ezisebenzisana lozulu ku-HRT.
Ngoba imali kayikho. Kathe santu yabona i-City Council iqhatha abantu abathe emsebenzini, imali yokubabhadala kabala. Kati ki izikwereti amalokishi wonke zigcwele bangathi abazimiseleyo ukuthi babuye basebenzele izikwereti uyabona iCity Council le ndlela zonke ukukhula lonke lolu luyaphela emalokishini kati inkothi lingana le mapusipezi le ndlela ukuthi umuntu uyabulawa lapha phoselwe lapha abolele khonapha kungalamuntu ohlakulayo kodwa ngathi abantu kababuye bazincedise bodwa uyabona abantu bekhulule akula problem hayi ngoba uyabekwazi ukuthi ngisebenzele isikwereti sami.
Ethi lanxa belaso isifiso sokubhadala lezo zikwelede, iningi labanjengaye basebunzimeni.
Siyazama izikwelede zikhona ezamagetsi, ezezindlu, ama-school fees abazukulu, omalukazana abangasekho bathiya abazukulu. Sesikhulile ukuthi ubakwanise ukuthi ubagcine abantwana, ukuthi uthwale nzima uvuke busuku esikhathini sokuthi uvukulele uyisalukazi. Uvuke busuku siyadinga ukuthi uthengise amatomatisi ngibambe lapha ngethini badle.
Lomhlangano oveze sobala ukuba luyasilela ulwazi kunengi labahlala kulemizi abalezikwelede zemali enengi asebesehluleka ukuzihlawulela. Kunje ezinye sezixotshwa ezindlini lezi umunicipala esezinikeza izisebenzi zakhe ethi ngoba kuvele kuyimpahla yakhe okumele imlethele inzuzo. Ngenxa yokusilela kolwazi ngesimo sezindlu lezi inengi lizihlalele lisemnyameni lingazi ukuba asozabo okufana lokuthi ziyalotsha. Umunicipala ngakwelinye icele ekhala ngokuthi iningi lalezi zakhamizi lingazihluphi ukuhlawulela ukuhlala kizo kumunicipala lanxa lesulelwa izikwelede ngemva kokhetho lomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Thank you.
Ngalesikhathi umhlaba wonke unanza ilanga leziphepheli lamhlanje izizalwane zeZimbabwe eziphephelele kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokuswelakala kwesiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisoze zihlukunyezwe na. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Kifinitsa ufike kwele South Africa ngo-2007. Ezodinga kuphephela ngemva kokuba ephose wabulawa ngezombusazwe eZimbabwe. Uthi loba nje iningi lithokozela ilanga leziphepheli lamhlanje, yena udane kakhulu njengoba kuze kube lamhlanje ulokhu esebenzisa iphetshana okudingeka alivuselele kabili ngomnyaka.
Nalapha kunzima because even lawo 1 hour ama-aslam ma ureporte khona uthi urenewe aslam yakho bayidabula then wakubosha vele waye ohlala oshona lapho erendeni.
Unitha uthi okunye okwenza impilo ebenzima kakhulu ukuthi leZimbabwe isimo sezombusazwe ngasikalungela ukuthi usengabuyela ekhaya engahlukuluzwa.
Iproblem yekhaya is one. Umgabe huye vele uthotsha abantu, bulala abantu, and hakuna i-guarantee or iqiniso lokuthi Mugabe akazingabulali abantu ma ukuthi bantu babuyele ekhaya.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi ukuthi njengesiphepheli ayikho into angayithakazelela kwele South Africa ngoba bahlangana lezenophobia emphakathini, kanti lo hulumende usenze kwaba nzima ukuthi bavuselele amaphemithi abo okuphephela.
Ma ubuya eZimbabwe into yokucala wayakubheka njengokuthi you are an economic migrant. Awabheki ukuthi eZimbabwe khona vele a war-torn country is much better than isituation yeseZimbabwe per se.
Lo ngumkhosi ohlatshwa liningi leziphepheli zeZimbabwe kwele South Africa. Bakhona abakhala ngokuthi lamaphepha abawasebenzisayo amanye amankampani ayala kwemukela nxa bedinga umsebenzi, kanti lamanye amabhanga ayala kubavulela amabhuku okugcina imali. I-South Africa ithakazelela ilanga leziphepheli lonyaka phansi kwesihloko esithi ngima leziphepheli. Ngalesi sihloko uhulumende uthi ukhuthaza izizalwane zakuleli ukuthi zemukele iziphepheli hatshi ukuzihlasela. Kodwa asithi uthi uhulumende ukhuluma okunye ngapha wenza okunye okwehlukileyo njengoba bona balokhu behlukunyezwa ngitsho lasemahofisini kahulumende xa bedinga usizo. Ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisebenzise ukhetho oluzayo ukuguqula izinto.
I-2018 iyabuya sonke siyohambe siyoregister ukuvota kule BVR. At least it's a different mode of registration. Ingasinikele ukuthi lama ghost voters they will not take the platform, and we push more to remove the fear that is in us to vote for the right party that will represent the right interests of the country.
Kodwa ke siphathamandla sikahulumente edolobheni leGoli okugatsha lubona ngenhlalo kaZulu umnumzana Robinson Sathe uthi njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukuthi iziphepheli zimukeleke.
City of Johannesburg is the only city where in our migrant health desk places and migrants. Sibathatha serious labantu. Even the administration la isupporta immigrant health desk with seba advisor ukuthi fanele basiphathe kanjani emphakathini nalaba ku-country yethu.
Embikweni wethulela ugatsha lwendaba zasekhaya, lolu gatsha luthi luphakathi kokuqhuba inhlelo ezihlose ukuthi iziphepheli lamalungelo azo kuhlonitshwe njengalokhu okuthiwa isisekelo sombuso. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Esingakangeni esigabeni silandelayo wathi isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu ikhuthaza ukusungulwa kophenyo lokukhangelisisa imbangela yokubulawa kwabantu mahlayana kwele DRC isethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungathathi manyathelo okuvimba ukubulawa kwabantu mahlayana. Ibhomba elithiywe emotweni ngabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab lidubuke labulala abantu abalichumi kwalimala kakubi abalichumi lathoba minwembili namhlanje ekuseni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Uhlangothi lwezemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kwemizamo yokudinga ukubhadalisa imithelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labenza imisebenzi yezandla. Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa nyakenye wazisa ukuthi uhulumende uzathatha leli nyathelo ngozibandlela wonalo umnyaka, kodwa kuze kube namhlanje lokhu kungakaqali ukuthathwa imithelo le. Amafikitali amaningi sewavalwa njalo alokhu esebenza kawabhadali izisebenzi ngemfanelo osekubangele ukuthi abaningi bazisebenze abayibo uhulumende afuna babhadale imithelo. Ingcwethi zenotho zithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abhadalise imithelo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngoba bengelawo maphepha angafakaza ukuthi ngempela bathola malini ngenyanga. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelayo.
Leli qiniso sibili ngoba uyazi ukuthi izana PF iqonda imithetho eyokuhlawulisa kuphela. Indaba yokuswelakala kwemali esiphaleni selizwe i-National Treasury yenziwa ukuthi ama-companies amakhulu aqhatha abantu abaningi aletha izimali eziningi ezibhadala imithelo ama-corporate tax ama-payee eningi kakusela ama-company anjalo. So inkinga le yi-problem eyenziwa yi-ZANU-PF kwehluleka ukubusa kwe-ZANU-PF. Laba bantu laba basestradini abazama ukuthi bazincedise ama-informal traders kaso msebenzi lo ungazikhangele i-income yabo i-base i-minimum income yabo inzuzo yabo incane. So ngabo sibahlawulisa ngomathi babathenga ima-grocery abathenga ima-supermarket ama-furniture kabathathe imali yakhona emthile yakhona ku-VAT ngale bengahluphani labantu abahluphekayo labo ngoba yibo abayenza ukuthi kube linkinga yakhona.
Kodwa ke bakhona abathi bona umhlaba wonke jikelele uyabhadalisa i-tax abantu ababe bekumsebenzi etshiyeneyo ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe bona yabo abaku-informal sector yibo asebebaningi. Ungathini wena ngalaba abathi kulungile ukuthi ba-tax?
No, iliqiniso ukuthi emhlabeni jikelele kodwa akula ama-policies atshiyanayo. I-informalization ye-industry yethu thina ukugcwala kwabantu phandle emigwaqweni akwenziwayo ukuthi bafuna ukuba emgwaqweni yikuthi sekwehlule ukuthi bazize imisebenzi ama-factory avalwa. So mina kakukhangelisise ukuthi inzuzo yabo imi kanjani, akube ne-threshold yokuthi nxa usestradeni okokuqala akula ma-records atshengisa ukuthi uzuza imali enganani. Nxa kube lama-records kodwa akube ne-baseline yokuthi nxa umuntu ezuza imali engephansi kwama-income levels ahambelana labantu abasebenzayo kungabi lepheleli kula kungabi lemithelo ngoba vele abasebebhadela ama-VAT liqiniso kodwa kabakho istradeni nxa ukuthi bayathanda bangeniswa nguhulumende ongakwazi ukuba le mthetho eletha inzuzo.
Ikhona yini indlela engayenziwa nguhulumende ukuthi ayithole i-tax njengoba abantu laba bezisebenza?
Ye, liqiniso yikho phela ngisithi mina kuzakubazima ukuthi bayithole i-tax yakhona ngoba abantu bakhona kababhalisi. These are not formal traders. So akula ma-record. Indlela yokuzuza i-tax mnumzana ngeyokuthi i-industry mthetho wayo iphakame, i-formalization. Nxa bekwanisa ukuthi bele mthetho e-formaliza laba bantu abasebenzayo ukuthi kube lama-records kuyanceda ngoba loba i-banking sibe imali bayesebefake emabhanki balebe nama-account. Kodwa mina ngithi mina umama othengisa amatomatisi ku-fort laphana e-Harare station kasuzaziza imali eningi engamkwanisa ukuthi abhadele umthelo ngapho kugcina abantu abakhe.
Kodwa yona indaba ye-tax asithi ingathathwa ebantwini ayingeke na yaphathisa ukuthi ivuselele umnotho kube leminye njalo imisebenzi?
lelo liqiniso uyazi ukuthi nqa bekhuluma abathungamela ibanki okhuphikile mlambo lapho John Mangule bathi bona kunemali engange $6 billion ebhodayo kuma informal traders kuma informal existing yes into yokuqala ukuthi nqa bekuhluleka ukuthatha imali yakho bayingenise kufuma monetary system emabhenki bazakwanisa yini so amapolicy akhona kakuqale ngento eqakathekileyo kakube le ndlela zokuthi abantu bajabulele ukuthi bafake imali emabhenki ukwenzela imali yakhona iserente ingene esigayweni sokwakha umnotho.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe lezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo aphansi komanyano wenera owekhode lenhlanganiso yetajamuka esesijikile bathi ukutshengisela ekade bekuqoqile lamhla kuphanjaniswe ngamapholisa eHarare. Abasakhulayo laba baveze izolo ukuthi bazatshengisela kwamalanga amahlanu alandelayo kuqala nje lamhla besola umbuso weZANU-PF. Lamhla bathi bahambe emahofisini ekomishini yezokhetho iZEC eHarare ngenjongo yokuyakhulumisana lomgcinisihlalo wayo unkosikazi Rita Makarau ngamalungiselelo okhetho kodwa bavinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenera umnumzana Tatenda Chigwada yena othi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kusasa.
Sifika kwiveki sibonile i-president yamapolisa egedini so lapho thina sithi singena khonapho omunye umpolisa wasibuza ukuthi hayi liyangaphi so thina njengemera ngekodi yetajamuka simtshelile ukuthi sifuni ubone uRita Makarau laphana wathi mina hayi lesikhipha yini simtshelile ukuthi yebo silapho so amapolisa vele yibo vele bayancedisa abantu from each and every office ikona ngale emera so sibonile ukuthi amapolisa vele yiwo beyenza umsebenzi wabantu bemera but panje laphana umgabe uyabe uthi hayi iveki is independence but thina sibonile namhla ukuthi hayi iveki ayiso independent kulamapolisa agcwele kona ngale panje ngabaqadi kona ngale
njengoba liphanjaniswe ngamapolisa namuhla uhlelo lwenu lolungo lwamalanga amahlanu liza qhubeka yini kusasa litshengisela kumbe seliyachiyana lakho?
Yebo, kusasa siyabe siqhubeka ngomsebenzi wethu vele kwe-PCFU demonstration non-resistance singela violence. So kusasa siyabe sihamba kuma-banking sitshela abantu ukuthi heyi nisekunzimeni ukunzimeni loko kuvela ngaphi ukunzimeni loko kuvela kuhulumende uka-Robert Mugabe ngeZANU-PF. Siyabe sibatshile ukuthi bahambe barejiste ukuvota come 2018 abantu vele bahambe ngobuningi babo bahambe bayovota so kusasa ngingabantu abatsha from ama-groups lawa yikodinera emtajamuka siyabe siyadresa ama-banking ngama-vendors onke mhlabeni wonke jikelele.
Hello-ke ngumnumzana Tatenda Chigwada unobhala jikelele wenhlanganiso yenera sixoxelaye ecingweni eseHarare. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
Impi yokuthatha idolobho leMosul kubahlabuki be-ISIS sisiya emaphethweleni. Linhlanganiso yabahlamuki yahluthuna leli dolobho ilubhekise esigodlweni iBaghdad, kodwa sebesehlulwa abahlabungi laba njalo basele bephethe indawana ezilutshwana ngempumalanga yedolobho. Sekusele isikhatshana nje kuphela ukuthi umhlabuki wokugcina axhotshaniswe kulelo dolobho. Kodwa njengoba sebefika emaphethweleni womkankaso wabo, abahlabuki sebesiba locuku olwesabekayo kuzakhamizi zaleli dolobho. I-ofisi ye-United Nations High Commissioner for Human Rights ithi i-ISIS isibulele abantu abangamakhulu amabili kumaviki amathathu adluleyo. Imuli ezibalisa abantwana zibulewe ngabahlamuki laba. Usikhomishi wenhlanganiso ye-United Nations High Commissioner for Human Rights, uZaid Raad al-Hussein, uthi ukudubela abantwana bebaleka lezi muli zabo kambe kulamazi okusola lokhu la ngamacala ombuqazwe. Abahlabuki be-ISIS basebenzisa uZulu mathupha ukumenza ihawu lokubulala abafuna ukubaleka edolobheni leli. ubudlwangudlwangu lobu sebufike kusibanga saphezulu. I-ISIS ikhiyela izimuli ezindlini zingelamanzi lokudla, itshiye amabhomba emgwaqweni. Sisebenza nzima lebutho le-Iraq kumizamo yokwehlula abahlamuki laba eMosul lokuvikela izimuli ezifuna ukubulawa yi-Daesh, kutsho omele umongameli uBrett McGurk.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Enkundleni yokukhulumisana lokulibazisana kumakhalekhukhwini e-WhatsApp sicele abantu ukuthi basithumele imbono yabo ngodlakela bezombusazwe osoluqhamuke emaphandleni wemangweni wensiza ngenyakatho yemaNdebeleni. Wothani sizwe eminye yembono yenu.
Umnumzana Khumbulani ngiyabuya, yena uthi iZANU PF ayiphume embusweni ngoba ayiphathi kahle abantu. Omunye ophe umbono wakhe ngodlakela ngumnumzana Lakson Tshabuza, yena othi kuvele kusazomoshakala okunengi njengoba iZANU PF idinga ukusekelwa kukhetho oluzayo. UBhekisipho yena uthi iyonto bevele siyilindele, iZANU PF isisiba yi-ISIS eZimbabwe. ULitheletswe Nyathi uthi abantu beZANU balodlakela abafuni umngane. Umkhululi yena uthi liqiniso lelo. Hayi, siyabonga wonke umuntu othumezele umlayezelo esipha umbono ngokuphathelana ngendaba zethu. Lingakhohlwa ukusilandela kukhathi lethu LVOA Ndebele kuFacebook, njalo ukungena kuhlelo lwethu olwe Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngise Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uthi usesipha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bahlenge leli qembu ebeselisidla imbuya ngoluthi ensukwini ezedluleyo kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City selinqotshwe emidlalweni eyisikhombisa phakathi kwelitshumi lane selidlale lonyaka, njalo umqeqeshi walo uMpofu uthi sekubone kufanele ukubadlalisa abafana abancane abalamadlabuzane ukuze le iqembu liqale ukuthola imiklomelo.
Abadlali bami laba abale experience esilabo sesidlalile sakhule ukuthi siwine silabo, and sesibona kufanele njengeqembu ukuthi hayi injongo yethu ukuthi singaphumi ku PSL. But abafana abancane silabo labana kumele labo bethole isikhathi sokudlala ebayithi again time.
Iqembu leBulawayo City lihleze endaweni yethu bamune munye lile miklomelo elithumi lesikhombisa, njalo ngempela viki edlulileyo lithayele yadangethuka 1 enkundleni eluveve. Inyathelo leli lokupha abafana abasakhulayo ithuba lisebenzile kakhulu ngoba igoli lakuqala eliqembu leli livele kumfanyana oleminyaka elithumi lathoba mnembili uClive Rupia, kwathi ujaha oleminyaka engamachumi amabili uDingani Maphosa nguye odlale indima enkulu ukuze leli qembu lihlohle igoli lesibili.
Sifuna ukukwenza kahle kahle njengoba ubona ukuthi uRupia udlalile, uDingani wangena, lo mfana omncane abadunga amsondlaye besebhentshini ube ngumuntu ongakwanisa ukuthi enjani angene. Mbijana bazayo bangena abafana abancane. Sisiyaphambili nje ke.
Ukunqoba kweqembu leBulawayo City ngempela viki edlulileyo ukuze ngemva kokuba leli qembu bese lidliwe kumidlalo emithathu ilandelana. UMpofu uthe ukumupha ithemba elokuba ikusasa iqembu leBulawayo City inhle kakhulu yikuba kulabadlali abambalwa abasakhulayo abavele bekade sebedlala kusigaba se-PSL ababalisa uTrevor Ndlovu, uHumphrey Ncube kanye loNozinti uAaron Ngwenya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singeke hlukani, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke udlakela olunakanelwa kubalu bangelwa yikusondela kwelanga lokhetho lomnyaka ozayo ilabo asebekhankasela ukungena ezikhundleni, ikakhulu abeZANU PF. izakhamizi ezihlala ezindlini zikamunicipala weHarare zikhuthaza ukuthi ngabe uyaziqatsha ukuze zisebenzele ukuhlawula izikwelete zazo kukhansile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, lichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.